uBashir bese ekulekile uphathilizwe ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemthethi sehlala isikhathi eside into ezinjengazena lezo esayidini sibilile abantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambile bengama-citizens ukuthi bethi no lokhu kasisakufuni bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi yinto erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enhle ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwawabo amazwe kungabe kuyafikela bezekhithwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhale ukuthi kakube lama-democratic processes and so on but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esilawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalele embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufana nayo
usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasosha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasosha kube babazabusa bebuye bencindezela abantu futhi okuthengisetha umsindo lwakawusozuphela osuqalisile eSudan njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayegcwala futhi phambi kwenkamba yamasosha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasosha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izaba nzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli al-Bashir yena obefuneka imthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangale bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambonti bazavuma ukuthi bamukele abazangena bethi nguhulumende osemthethweni
okutho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mbili ezayo.
Hayi, ngitho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ngama-sanctions lento ezinjengazena lezo beke bebafaka eceleni and futhi ithiye zami khona zenzibonani lo msindo eSudan uzabe ulokhu ubambile sizangi. Hayi, ngoba indlela yangikhona nga amasotha labantu babambele bavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.